njalo zisabanda bami nanyamba ngiyele ikhaya namhlanje uhlalo wenza ulungela njalo zisabanda bami nanyamba ngiyele ikhaya namhlanje uhlalo wenza ulungela njalo zisabanda bami nanyamba ngiyele ikhaya Yohani lezi 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 lezi
I'm one in a sense. I'm one in a sense.